Namhlanje kwezomnotho, amalunga edale lephalamende asekhuthaze umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukuthi acishe umthelo afuna ukubhadalwa kubomakhalekhukhwini obiza amadola emelika angamashumi amahlanu ngoba ungaphazamisa inhlelo zebulenjini. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izolo kulandela uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olebhajethi olwethulwe nguMnumzana Ncube ngolwesine olwedluleyo olubiza phose i-trillion eyodwa $927 billion. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimtha, uMnumzana Sifiso Ndlovu, ongomunye wabazaphatheka emhlanganweni loMnumzana Ncube kusasa ukucubungula lolu daba kuhlelo oluqoqwe ngeyinye inkampani kamabonakude.
Ibhajethi ethulwe nguNongqongqoshe wezimali yibhajethi esikhangelela ukuthi ithuthukise izinga lezemfundo, kodwa kukhona lapha okusilela khona okungathi kayicaci. Nanku phela nxa sesikhangele ezemfundo sithola ukuthi kathesi ngomumo osikiwo kumele ukuthi ezemfundo zithuthukise kakhulu lokho esiziphecelezi ngesilungu i-ICT. Kodwa yena-ke uthe sevala ibhajethi yakhe wafaka imbono yokuthi uzabuya afake njalo i-tax ezathatha amafoni, kathi amafoni layo athi sengani sethenjwa ezikolweni lezi kakhulu ezile-nethiwekhi. Olokusitsho ukuthi-ke uMthuli lapha usehambe wayavala futhi njalo naloko esikuthina ngesilungu ikufinyelela kwezemfundo. I-access ku-education izavaleka kancane kulabo abangalamali leyo ayifunayo. So kutsho ukuthi ngenye indlela-ke ibhajethi laphana iba ibe ngumgoqo ovalela abafundi abangazuza lokhu esithina ngesilungu kathesi i-digital education. Nakuphela umumo wemkhuhlane lesesilawo kanye lomumo womkhathi wokuletha ukuhluphela lapha lapha usezwa ukuthi abantwana abanze bafikelele ukufika ezikolweni. Kodwa babe nakho ukuthi baxhumisa ngababalisi kakhulu nge-digital education kuzashoda lakulokhuyana. Yikho engizambuza khona ukuthi ukucabangisisile na ukuthi lokho akufakayo kungaba ngumgogo kwezemfundo.
UMnumzana Ndlovu uthi kulezinye inhlamvu zebhajethi ezingenqabela ukuthuthuka kwezemfundo ezigoqela iholo lababalisi lenhlelo zezikolo.
Okwesibili engukhangileyo ethi ngibuza ukuthi yona i-allocation yakhe yemali nxa sikhangela iholo lezisebenzi zikahulumente uthi yena usipha 281 billion abasebenzi bonke bakahulumente. Nto engiyihlaziya kuhle le imali mina ngayibona ukuthi utsho ngamafitshane ukuthi uvele kase uzafike kubanga lelanisaselikhangelele lika-540 ngoba i-281 billion nxa ugoqela izisebenzi zonke zikahulumente kanye labasebuthweni labesipholiseni kasuzebeni ukuthi bangene ku-540. So ngenye indlela-ke kutho ukuthi uzafilela lapha. Ngifisa achasise ukuthi ukhangele wasifikisa ngaphi kulezomnotho zona ziyasithuthukisa zisifikise ngaphi. Nangu phela thina sesikhangele ukuthi uJanuwari izisebenzi zikahulumeni ababalisi phela bayebehola malini. Sifuna ukuthi singisize kathesi singakangeni kona uJanuwari ukuze kungadonzi bangatholi leyo mali. Kwesithathu engizambuza khona ngimchasisele ukuthi kathi kungani singathi ibhajethi yakhe iyashota ngoba uthi ufuna ukwakha isikolo. Kanti ekwakheni izikolo lapha kanti kulezi zikolo ezivele zihlezi ezikundawo lapho okule maningi nxa ezuthelana okusuka kulethu ama-classrooms ahlupheke. Kanti njalo kube sekusuka futhi kube lani sokusuka lokuswelakala kwemfundo ngoba abafundi bangasafiki eminye imiduli ezikolweni zidilile kuphahla zoluthethwe ezilo. Kuyini akwenzileyo ngalokho esithi thina yi-quality climate change education aza kucindulela akusindise ukuthi ezemfundo zingazilahlukuluzeka kakhulu xa kuthiwe umumo womkhathi wakhuquka waletha ubunzimbobu njengalokho esike sakubona ngaphambilini. Ngezinye zezinto-ke ezingafisa ukuthi azichasise lokunqongqoshwe wezimali azitshele njalo ukuthi nxa esefaka phela ku-National Development Strategy 1 kungena ngaphi khona lokho ngoba lezi zinto ezilasiza ukuthi singazisabamba iinjongo zika-2030.
Asizweni umbono olwela ilungelo loluntu uMnumzana Angliston Swanda ngalolu daba.
Sitshengisela i-FRJ yesilungu i-desperation yokuthi uhulumente udinga ngendlela zonke lapho angathola khona imali. So sebeze bebavale lapho okungadingeki kangako ukuthi babambe khona ngoba imkhonono yeZimbabwe uweyame ebantwini abalutshwane ababhadala imithelo i-tax. Abantu abaningi baku-informal esikuthi informal se-extra. Abantu abaningi baziphandela, abantu abaziphandelayo abaningi ababhadali imithelo ethiwa i-tax. Uhulumende ngabe uyaqinisa kakhulu imizamo yokuthi abantu abarana amabhizinisi anjengawethwa ngemva kwezindlu babe-formalized ukuze babhadale ama-tax. Lokhu ukuthi ayethatha ama-cellphone tax akusoze kususe ndawo. Ngikugambela ibhrugu elivele selivuthuka.
Ibhajethi le ilokhu isacutshungulwa njalo. Umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso esedlula kancinyane okuhlanu ekhulwini 5.5% ngomnyaka ozayo.